yokuthi vele empilweni okulempondo akufihleki ngoba nxa sikhangela intathelo izindaba eziningi Sky News inhlanganiso ezithatha indaba emhlabeni wonke barobuciko obukhulu so benza umsebenzi wabo ngobunono lobuciko obukhulu akusimangalisi ngoba vele i-evidence ngokufakazi kukhona ukubana abamabutho kade bengenile ebantwini betshaya abantu even kuluthwa laphana abanye kade bevulela abantu ukuthi bengene kade kukhanya ukuthi ngabantu abatrainiweyo kwezindawo labantu ababotshiweyo eharari lakobulawayo lo munye odijilweyo kutholakale ukuthi kade ngabantu bamabutho bezama ukungena bencedisa abantu abaluthambo bevulelana abaluthayo ngemva kwalokho njengesikhathi sama-dividend ukuthi amasosha ebuya ekuseni egqoke njengama-dividend ntambama besephenduka ephume njengamabutho kuyafanana lakhona lokho ukuthi baphinde baphenduka njalo sebehlukumeza abantu sebegqoke ama-uniform ukuthi sebaphume emabuthweni ngabaphuma ngaso ngokunye lokho ngoba ngibona abadiployayo
kodwa uyatsho uhulumende ukuthi umuntu lo ubesemisiwe umsebenzi
umuntu ongathi kakhanye phezu komsebenzi sibili esebenza sibili nedlabuzane elikhulu namandla amakhulu okujengisile kade esemsebenzini nxa sikhale ividiyo layana sibili kade kukhanya ukuthi umuntu sibili odiniweyo ubanasebenza umsebenzi kade kuzikhanyela njalo okunye okwenza ukuthi indaba leyi ingani sayisola yikuthi uhulumende uqale esala ukuthi ubana ividiyo layana liqiniso kade susevuma kodwa isecathe ngemva komuntu wokuthi abantu labana basuspend khona lokhu nje kwenza singani singathembi sithandabuze khona lokho khulunywa nguhulumende wasebenzi phikisi enkulumeni yabo
yena uhulumende uthi abantu abamangali kuye amacala ayenziwa libutho njalo uthi ukhuthaza inhlanganiso ezizimeleyo njengani ukuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bebike emapholiseni kwenzele ukuthi amacala la kuphenywe ngawo
bona zani ukuba nzima khonapho abantu asezemithi nxa bethayiwe balinyazwa abanye badutyulwa besokutha babile njalo ebantwini abenze khona lokho kodwa maybe umuntu enarisha ukuthi ahambe eripota njalo engakwazi enxa yona umuntu yena lo owenza khona lokho yebe khona e-police station kusebenza uma ilizwe limekuhle libuswa kuhle kuhle lonitsho amalungelo kungenamapholisa lamasosha ngamahlonga ngindlebe kodwa nxa sikhangela kathesi amasosha lamapholisa yebo kade beveza ubuhlongandlebe lokuganga lobunswela boya
pho kwenziweni ukuthi amacala angabe senziwa libutho abe segcekeni azakale kuhulumende ukwenzela ukuthi kudingisiswe ngawo kuyaphetha ngani
ya no kumele kudocument khona lo kanye inhlanganiso ezimele amalungelo abantu kumele zicollect information kulezi ma-Human Rights Commission akhayele khona lokho kulama-international organization International Criminal Court even international njalo inhlanganiso ezijinewo the SADC kumele bebekwazi ukuthi kwenzekale into enje eZimbabwe and into esivamile ukubana abantu nxa bejengisela amabutho bayathunyezwa ukuthi bethaye abantu njengalokho kwenzakaleyo mhla ka-August 1 sokuphinde kwenzakala njalo kathesi
njengomanyano wenhlanganiso ye-Matabeleland Collective elikuqoqayo likusa ngaphi
ya nohulumende la sesizamile ukuthi simnike siyazama ukuthi sikhole i-information simanike i-report ukuthi kwenzakala so ngoba sibona kuqakathekile ukuthi lapho bebezokwazi ukuthi bawona ngayo kodwa mbona umsebenzi omningi sizama ukuyenza umsebenzi wokukhankasela amalungelo abantu kuthi ngesinye isandla njalo sizama njalo ukuthi siqoqe ama-resources ukuthi sincedise laba abatshaywayo